ngibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana bebe le access ku internet, but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya. Njalo ungakhangela emakhaya akula internet, akula amagetsi, njalo even lama-teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni. Izikole ezimakhaya azila i-internet, but nasikhangela kathe ukufunda kwenziwa kakhulu ku-internet. Ama-research ayenzwa ngabantwana, ama-projects ayenzwa ngabantwana, okwakungamakhala kathe sokungama-school-based project, konke kwenziwa e-internet.
Kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lezi?
Yebo, sibili liqiniso lelo. Kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba, ngoba ababalisi abasemakhaya ngabala i-access internet, njalo bangena emadolobheni kumbe kanye nenyanga. So vele into se-internet bahle bakhohlwa ngazo. Nxa sesikhangela ababalisi abasemadolobheni, sibona njalo ukuthi bayazuza bayazuza isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeshiyeneyo, but abasemakhaya babala ithuba lelo.
Njengoba lisithi ababalisi abawatholi amathuba okuthi bathole internet, yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukise ababalisi laba ukwenzela ukuthi ngesikhathi abantwana bethola labo ithuba le-internet ababalisi benelise ukubaphathisa?
Ngesikhiwa sithi sifanele ukuthi kube le-wholesome approach, ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet, bebe empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi, nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali bengela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-internet, bengela i-internet yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo, njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.